ilizwe leChina leRussia lamanye amazwe ngamazwe asincedisa kakhulu ekuthini siphume ebugqilini esasifakwe kibo ngamaBritish. So kuqakathekile ukuthi siqhubeke sikhumbuzana khonoko, kanti njalo lobudlelwano obukhona obakhiwayo phakathi kweChina neZimbabwe obakhiwayo kumbe obuqhubeka bukhona kuqakathekile ukuthi sibuqinise, ngoba akulalizwe elathuthuka lilodwa. Sikhumbule ukuthi nxa kuthi siyathusiyezwa khonoko ukuthi siyadlelebezelwa etafuleni lapha lepelele trade iChina iyabuyithathe ekufunayo. Mina kangiyisoli kakhulu iChina, ngisola thina esinganelisiyo ukuthi amayunivesithi ethu afundise abantu abantwana abakwaziyo ukwenza ibattery le-lithium ne-lithium etholakala eZimbabwe. Amayunivesithi ethu asifundise ukukhuluma isikhiwe simnandi singenzi lutho, bese kusithi amazwe njengabo China abe sebuya ezothatha ezomnotho zethu ezemvelo zethu azithuthukise. So ungabasola ungabasoli, bonke angithi kusemhlabeni siku-competitive world. So bona labo nxa besincedisa kodwa bethola phinde bathole okunye, labo bahlakaniphile, thina yithi esizithutha ngemfundo yethu esayiphiwa ngamaBritish esifundisa ukuba izisebenzi, asikwazi ukuhamba emgodini sithathe ilitshe elimhlophe lanothiwa yiquartz senze ulutho ngalo. AmaChina ke yikho abakwenzayo. So babe eZimbabwe lapha bathathe ezembuwayo, bathathe lezi zinto esingacabangeliyo ukuthi ziloncedo bazisebenzise. So kuthatha ukuthi thina sivuke ebuthongweni bethu lathi sisebenzise ezemvelo zethu sizithuthukise. Otherwise le America le Britain, wonke umuntu ofuna ukudlilana leZimbabwe kulento ayifunayo eZimbabwe, lalabo akade befaka ama-sanctions eZimbabwe bebelento ababeyifuna, babefuna umhlabathi ukuze bakapule kiwo. Thina sigoqa izandla simele ukuthi siqhatshwe, ukuthi kubuye umChina afika asisilayine lapha siqhatshwe sidinga imisebenzi eminye ethiwa imisebenzi yabombeselane.
Siyabona njalo lokuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati useIndonesia lakho kulotshelwane ezinye njalo izivumelwano.
I-foreign policy yeZimbabwe ithi yona friend to all and an enemy to none. Ngikhuluma kanje nje lathi futhi besisukile njengeqembu labobulawayo saseBelarus sasayina izivumelwano futhi khona ngale zokuthuthukisa ibulawayo wethu. Lizwe vela ngeke lathuthuka lodwa, lezi zivumelwano ziqakathekile kakhulu ukuze sanelise lathi ukuthi sithuthuke.